Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Cora Ndebele, umqondisi wohlelo oluthi Be a Registered Voter Campaign, olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota. Sihlaziya ukuthi uhlelo lolu luqhubeke njani, lona olukhokhelwa ngabesifazana.
Umkhankaso hashtag Be a Registered Voter Campaign uyaqhubeka kahle kakhulu. Ngokuba kulabantu abaningi ababesithinta usokudlulile i-voter registration bekhala ngokuthi baswele ithuba. So manxa sokungene i-second phase, abantu labana sesibalandela ngokubafonela, ngokubasendela ama-messages, sibabonisa lezi ndawo eseduzane labo lapho abangaqonda khona ukuze bayi-register. Njalo nje siyalandelela kubomama lapho ama-programs ayenziwayo, sifike kibo mama sibakhuthaze ukuthi baqhubele i-campaign at household level. Njengoba satsho lapha ekuqaleni ukuthi i-campaign leyi ithagethe izimuli ngezimuli, okutho ukuthi at household level one informed member should make a difference. So onguye ololwazi ozwisisa kabanzi ngento zokuvota lokuqakatheka kokubana siregiste kusigaba ngesigaba, siyamkhuthaza ukubana ayenze ukubana imuli yakhe yonke, kumbaba emuli yakhe yonke, kumbaba kulele khaya ku-household bonke babe registered. Omama yebo kambe manxa sisitsho i-strategy sokugcina i-last resort yethu yokuthi umntwana manxa engafuni ukuregister ungamphakeli, hayi bake behleke kube ngani into nje elobubhanxathize, kodwa bathuka ukubana hayi abantwana after ungavela ukwenze kanye kabili umntwana uyaphakama ahambe eyiregister. Njalo kwenzakala same thing lakubobaba, obaba labo manxa kufika kumudle kwenza sitsho sithi omama banganikeza obaba ucansi ngendaba zokuthi obaba kabarejistanga, kube yinto engani ilokubhanxathiza. Kodwa isiphetho silamrisa siyabona sesike sathola sibili ama-phone calls from abantu aba-different bekhuluma ukuthi hayi sengikhonile ukubana imuli yami yonke ibe registered. Iningi belikhaa nge-issue yezithupha. So ukuthi kathesi izithupha i-registry la i-program ihamba isithi abantu bonke bathathe izithupha, after this calculate imuli ngemuli kuzahlasala kule 0% yabantu abaregistered. Sihle sithi uhlelo lethu luqhubeke kahle ngeno 200 registered voter ezindlini, wonke umuntu abe-registered, okuyinto e-positive kakhulu. Njalo selokhu siqhubeka lathi lapho sihlangana khona labantu, lapho sifica khona kulabantu ababutheneyo, siyawuqhuba umkhankaso. Lo mkhankaso kaso wami kuphela, umama wonke osefundile wazwisisa ngokuqakatheka kwakho nokulaye lapha akhona ahlangane khona labo mama abaningi, layo uyayifuqa at household level, kumbe lapho kulabantu abaningi abakhutheleyo bavumelekile. Asengibonile omama abathize, ngike ngabona omunye umama laye efuqe ethobe ibhasikili kwenye ilokishi imemeza laye sithi kokona hey wonke umuntu kahambe eregister, ngabona ukuthi umkhankaso okuthuthu uhambile wonke umama semekushuthi esigabeni sakhe ilizwi liyahamba lifinyelele kuye wonke umuntu.
Kahle kahle liwuqhuba njani lo mkhankaso, njalo liwuqhelisa njani?
Umkhankaso lo sesiwukhuphukele kuzinga ekuthini asisakhonsentrate kubomama kuphela, kathe sesikhangela one informed member at household level, okutsho ukuthi umama kumbe ubaba kumbe ugogombokhulu kumbe intsha ezwisisa kabanzi ngokuqakatheka kokuba i-registered voter, nangokuqakatheka kokubana abantu bathathe ilungelo labo lokuvota emulini, kube yilo elimake sure ukuthi at household level it remains with no one ongekho registered solongele 18 years and above. Ngakhula semaphandleni lapha siyafinyelela kuzakhamizi imizi ngemizi, abantu bawuqhuba kahle lahle lapha emalokithini, lokho siyasiqhubeka sithageta different groups of people nasemachurch futhi la kuma-youth programs achurchene nje ayenziwa zama-youth, siyafika yibo sibatshele ngokuqakatheka kokuba registered. Njalo sikhangelela ukuthi kusiyaphela this second phase everyone abe ese-registered.
Balamukela njani emaphandleni, njalo yiziphi ezinye impawu zalo umkhankaso ezimqoka?
Sithanda ukubonga kakhulu ngendlela uhlelo lolu olukhankaswa ngakhona kwabezindaba la kubo-social media, abantu yonke beliqhuba. Hayi, asiqhubeke sisenzele ukuyasinceda ukubana iMatabeleland region ingabi affected ngokubana iregister lama-constituencies. Yebo kambe kunenge okubeza abantu bengabi le-interest okubana baregister, ngoba babonile ukubana kade bevota beregister eMatabeleland isemuva, vele inhlelo zakahulumende bahlezi besayela emuva, they feel sidelined. So yikho abaningi kade bengathathi lolu uhlelo ngendlela e-right, but ngendlela yokuthi manje siyabakhuthaza sibatshela ukubana wonke umuntu kangene kule i-program, unganani, yikho ubana kube nganeno ngoba manxa singayekela siyeke thise still inhlupho lokho sikhala ungangcono sikhale sizama thina ilungelo lethu lokubana siregister silenze bese sikhala ukuthi uhulumende kasibone kodwa thina owethu ekufuze siwenze sokulubuye ama SDF funds lati sithole ukufana nayo njengabezinye izigaba lawo ezinye ama constituencies like Mashingo Harare kufanane singakhali ngokuthi sibalutshwana ngoko aba appear ku voter registration kodwa sibaningi on the ground because gas affect
lo ngkosikazi Khora Ndebele umqondisi wohlelo olukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota olwe be a registered voter campaign ebesixoxa laye ekobulawayo.